era. Good night, Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Lokri silichona njani emakhaya ikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngombimbitho 2015. Selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hawu, umama lo kagonga laba abanye abangcono balamabra. Ngaba njani izidingo newspaper ukuthi njani azivale ngoba lokhu kulihlazo aphosa khanya kabazwisisi. So ngakubona ukuthi la ngimncedise uthi ke mina ngihlubule yami i-t-shirt ngigokise yena. Ethi sami ngisale njani nasemhende problem ukuthi yena vele asale enqono nje emshini.
Umeli webulawayo iSteta lele parliamente unkosazana Thabita Khumalo oyebandla leMDCT uhlawuliswa amadola amahlano ngamapolisa esetheswa icala lokuhlubula izembatho wasala elesiqoko sangaphakathi.
Umthetho abana musa akusoze nje kwanceda lutho ngoba thina umuntu wethu kasimboza okokuthi ama-stales amapholisi engakhanyelwa kungayithinithini lokho kakusese ngoba thina sikhongukubona ngani vele i-state yona kayifuni uku-cooperate ukuthi uzamara avumbulize nasibafita khona.
Umthethwandaba we-High Court unquma ukuba amapholisa kumele aqinise ukudingisisa ngokunyamalala kwentatheli zindaba. Umnumzana Itayi Samara obikwa ethunjwe ngabantu abangaziwayo ngomvulo. Kuhoza Friday lamhlanje silomculi uPoi yena osanda kwethula ingoma ethiwa Nice ehaya amantombazana akobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli webulawayo East edale leParliamente unkosazana Thabita Khumalo owebandla leMDCT uhlawuliswe amadola amahlano esetheswa icala lokuhlobola izembatho wasala elesiqoko sangaphakathi ngemva kokupha omunye untombazana obedatshulelwe iziqoko wasala enqono ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF izolo. Lokhu kwenzakale ngemva kobudlwangudlwangu obuqhamuke emzini wenjube kobulawayo lapho obekulomhlangano obumele ukhokhelwe ngomongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa uTsvangirai ubengekho emhlanganweni lo ngemva kokusuka ngesiphangiphangi esiya eHarare lapho amapholisa abegombolozele amahofisi ebandla lakhe achaya izisebenzi. Ukhumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi amapholisa bawatshelile ukuthi ngobani benze isiga sokudabulela abasekeli beMDCT izembatho kodwa bala ukuthatha amanyathelo babopha yena besithi uhlubuleleni izembatho.
Izolo besilomhlangano yethu ekade iqoqiwe lapho umongameli wethu abemele ahlangane labantu bakobulawayo ama-structures ethu lanxa engasanelisanga ukuthi acediswe ngoduko olwenzakale eHarare. Kodwa okwenzakaleyo yikuthi sithe silokhu sisemhlanganeni kwathutsha izimoto ama-isuzu enyadiyibisane ithwele ontanga emagwebhe bafika babehlisa ontanga laba bebezama ukuthi bangene emhlanganeni yethu ontanga bethu babalisa. Bathe kukhonapho kunjalo kwangani kuyaliswa nalisana babaleka bathe sebebalekile bahlangana futhi bangena ezimoteni zami bayasimelela enjube ehholu lapha thimele sibe silomhlangano khona. Abanye bethu bathe sebesuke emagwebhe kade bahamba ngamakhombi so bebabamelela emgwaqweni ikakhulu omama bafike babakhiphe ingubo zabo especially ama-t-shirt kade bawagqokile bachiye babachiye bengasagqokanga. So ngitheze ngithiya mina enjube ngahlangana nomkhosi onjalo sama sabadifendi omama labana ngingabathwala sesithi singamsiye emapoliseni. Ngitheze ngifike emapoliseni enjube ngahlangana nomunye umama naye futhi sebemkhiphile futhi izigqoko bamkhipha le bra. So sesihambe emapoliseni ngathi ngiphoze ngathi hawu umama lo kagonga laba abanye ngono balama bra ngaba njani lidingi mbini newspaper ukuthi njani azivale ngoba lokhu kuthi ihlaso apho zakhanya kabazwisisi so ngakubona ukuthi ukuthi la ngincedise uthi ke mina ngihlubule yami t-shirt ngigokise yena ethisi lami ngisale njani ngasale ngile problem ukuthi yena vele asale enqono ngimsulwa kuba ngizama ukuthi at least siyiziripoti emapholiseni senze lolo dava seze siripoti namapholiseni kwathiwa kwakula muntu abangambopha kuba kakazakali ukuthi kwenziwe umbani kodwa mina ibengigcine sembotshiwe ngokuphathisa lo mama obesezele engagqokanga
sizwa kuthiwa bachayiwe kakhulu omama laba ungasitshela ukuthi ukhona yini olimele
abachayiwe sibili kodwa iningi laba kabalingananga kakhulu so bangena esibhedlela nje baphongukhangekanyela baphuma baye ezindlini zabo
lo ngonkosazana Thabita Khumalo umeli webulawayo East edale lePhalamende engowe MDCT obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umthethwandaba waphezulu owe High Court namhla unqume ukuthi amapholisa kumele aqinise ukudingisisa ngokunyamalala kwentatheli zindaba uIta Izamara obikwa ethunjwe ngabantu abangaziwayo ekuqaleni kweyona le iviki. Umahluli walelidale uthi njalo kumele amapholisa azise umthethwandaba lo kabili ngeviki ngokudingisisa kwawo. Lokho kulandela isicelo esikhwezwe kulumthethwandaba ngomkaZamara unkosikazi Shefra Zamara izolo. Kodwa igqwetha likaZamara umnumzana Charles Kwaramba utshele iStudio 7 ukuthi umahluli walile ukuthi uZamara adingwe emajele lenkambeni zamasotsha ngoba lokho kungaphazamisa ezomvikela elizweni. Amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo sesichotoze ukuthunjwa kukaZamara njalo abanye bathi uhulumende nguye oyenze lokhu. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Charles Nyoni ilunga leqembu elikhokhelwa nguZamara ele Occupy Africa Unity Square elikhankasela ukuthi uMongameli Mugabe achiye umbuso ngoba isehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Konke lokuphumileyo kumthethwandaba kanamuhla akusoze nje kwanceda lutho ngoba thina umuntu wethu kasimbonza okokuthi ama-sales amapholisi engakhanyeli wakungayithinithini lokhu kakusee ngoba thina siphonga ubona ngani vele i-state yona kayifuni uku-cooperate ukuthi uZamara avumbulize la bafita khona
njengoba labo besitsho ukuthi kabakwazi ukuthi ungaphi kungenziwani
uyabona ukuthi i-state ithi kayikwazi kuyangihlupha ngondo ngoba nxa bengakuzwi ukuthi ungaphi kumele batshengise ukudaneka kwabo nokuphathiseka ekumbikeni but okathesi vele ngabanani lakho lokho bona vele abagijimisa ukwenza nje ngokokusixotsha emgwaqweni nxa sidingisele ukuthi sifuna uZamara afamulini so bona basixotshelani nxa bona bengakwazi ukuthi ungaphi yinto nje yinjongo esiphi ukuthi sithi bona yibo abakwaziyo ngoba vele batshengisa ukuthi ngabana concern vele ngabanani lakho.
Lina lamuhla kuyini elikwenzayo ngalolu daba njalo lisebenza
namuhla nje esiphathisaka like ngokubhala izincwadi kade sizihambisa kuma-emba akhipha i-statement last day ngamalanga amabili adlulileyo sicela nje ukuthi bamenteni i-pressure yabo kugavumenti yethu ekhokhelwa ngumgabe ukuthi kabasiphe umgabe sesifuna besincedise ngoba bona bengamentena i-pressure nje njengama-embasi alapha ezimbabwe kuyasincedisa ekuceleni ukuthi besikhiphele uZamara wethu ngoba vele yona i-state ngokwayo kayilandi lakho.
Lisebenza lobani njalo liyamukelwa njani lapho eliya khona?
Sina sisebenza nje singabangani bakaZamara singabantu kade libambeyana laye ekuceleni ukuthi ilizwe lethu libe liwe ngcono eku-Occupy Africa Square kanye neku-National Action Youth Alliance yakhe so siphonguba nje lisa-consent angabhadalwa ngumuntu angathunywa ngumuntu but fona nje kuyi-duty lethu njengamaZimbabwe.
Selike labona yini imuli yakhe lamuhla njalo banjani?
Ye unkosikazi wakhe ngibe ngilaye nje okwanamuhla nje entshela ukuthi badanekile ngokho kukhulunywe yikhothi kunabantu abakhe futhi bafuna ubaba ukuthi ebuye ngoba kabuye kade bagcina ebadingela ukudla kodwa kathi sakusela muntu obancedisayo so into sezimakiwe.
umnumzana Charles Nyoni lilunga le Occupy Africa Unity Square ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Mgabe olubhekise kwele Japan ukuyangena umhlangano okhangelane lezengozi zemvelo. Iningi likhonona ngokuthi uMgabe songena imihlangano eminingi kusukela ngomnyaka ka-1980 kodwa akaze abuye ephethe okunceda ilizwe nxa engena imihlangano enje. Umhlangano lo oqalisa kusasa ugqitshwa ngolwesibili njalo uzaphatha indlela zokuphatha ingozi zemvelo ezinjengamanzi esikhukhula, amanzi esikhukhula, ukuzamazama komhlaba kanye lokunye. Omunye waba lomcabango ukuthi uMgabe uzaphenduka ephethe izandla ngomnumzana Roderick Fayayo owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Asizweni exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ama-conferences anjengalawa aloncedo olukhulu kakhulu. Yikho lapha umhlaba wonke okhangela ama-disasters ebesezibuza ukuthi kuyini esingakwenza njengomhlaba ukuthi sivikele ama-disasters lawo ukwenzeka ukuthi abantu bengahlukumezeki. Kuma-conference lawo futhi yikho lapho kuba khona la ma-treaty abhayindayo ukuthi okay, ilizwe ngalizwe kufanele yenze lokhu nalokhu 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 kwenzela ukuthi kwenqabele ama-disasters lawa. Kodwa sizakhangela ukuthi emuva ngapha sisa attend ama-conference lawa kulento ethiwa i-UGO Framework of Action Plan okufanele ukuthi ngabe yayenziwa kudala futhi zabona ukuthi thina kulayo into esalwenzayo ngitsho ukuthi sikwenze. So ngase sihamba kathesi singazange senze lutho laphana sokuphunga kuba into yokuvakasha nje kuphela. Ikakhulu ungakhangela inamba yabantu abahambayo uyabona ukuthi yinto nje kuphela ukuthi abantu bajombile, abantu bavumelwe ukuthi hayi kasambeni sedinga imali sethola ama-allowance akula lutho oluqakathekileyo olungaphenduka khonapha.
Ye, so ke ubona zani umongameli ngakathumanga abanye abantu yini?
Kwande ukuthi ezindaweni ezinjalo kwande ukuthi uyakwanisa ukuhamba upresident kwenze ukuthi eratify ithi khona ngalena kumbe uyakwanisa ukuthumela abantu kathesi nje i-disaster management process yethu i-under i-Ministry of Local Government bekungasihambela nje kuphela uminista we-local government lo director we-civil protection unit.
Lo ngumnumzana Roderick Fayayo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umnumzana Morris Ngwenya okubandla le ZANU PF njalo oyingcweti kwezombusazwe yena uthi uMgabe ukhangelelwe ukuvumelana lamanye amazwe izinqumo ezizanceda iZimbabwe.
Kati umongameli phela wakhethwa ngabantu, abantu abakhuluma ngakhonokho yibo abalutshwane, siyakwazi khonokho ngoba abaningi abamkhethayo abamsekelayo bamnika umsebenzi, yiyo umsebenzi wakhona lo okuhamba khona ngale esiya bumba ubudlelwano lamanye amazwe uqeda indubo zomnotho. Ngakho-ke labo abalembono enjengayona lezi yibo abavele bengamthanda, abavele bengamfuni. Siyakwazi ukubana wakhethwa ngumuntu wonke kodwa wakhethwa imajority, wakhethwa ngozulu omningi. Ngakho-ke leyo yimbono yabantu abalutshwane nje.
Ye, bathi indaba engathumanga kumbe abasekeli bakhe ngoba kazakakwenze vele njalo bathi kuyaphumani kukhonokhu akulande khona ngale Japan.
Abasekeli wabathuma ubana bazale bebusa ilizwe lapho, yikho bekulo acting president wabathuma ngomunye umsebenzi lawo oqakathekile, akula msebenzi ongaqakathekanga. Njalo okunye esikukhangelelayo ukuthi ye ukubumba ubudlelwano akutsho ukubana ungakhangelela ukubana ukube lolutho olungaphuma mhla lokho, kodwa kuqakathekile njengelizwe ubana sibe lobudlelwano namanye amazwe. Yikho zenza ukuthi sivule amabhizinisi lolwazi lobudlelwane bonobuyana obungasisiza kumnotho welizwe.
Ubona ngazani ngwenya kuyaphumani emhlanganweni lowo?
Kuqakathekile kakhulu ngoba singakhangela isikhathi esiningi kabe kungalungiselelwanga ingozi ezingabe zingayenzakala. Kungaba kusekhathesi singakhangela amazwe amaningi sibona ukuthi umumo womkhathi usubhulile, indlala zisiya zanda, amanzi amaningi asuka-ke kube lezulu eliningi kumbe ama-cyclone lawana. Ngakho-ke konke lokhu kuyabe kumele ukuthi-ke ukulungiselela kufuna vele lina libe phambili.
Umnumzana Morris Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe njalo ngumsekeli webandla lezanu-P F ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokujeziswa kwenhlanganiso yenguqu ezifa yiFIFA ngokuvimba iqembu elimela iZimbabwe ukuphatheka emncintiswaneni we-World Cup. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSpain lithi libophe abantu abayisishiyagalombili lamhlanje abanakanelwa ukuthi basebenza leqembu labahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Abantu laba abagoqela besifazana ababili babikwa bengabanye abakhokhela ekuphathiseni abantu ukuyafundela ezokulwa kwele Syria lakwele Iraq. Ibutho lakwele Nigeria libikwa selenelise ukukhulula idolobho leMatagali esabelweni se-Adamawa ebeselisembusweni wabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Siziphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Gibite. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omnumzana John Kerry ukwele Egypt ukuyangena umhlangano wamalanga amathathu okucebisana ngendlela zokuvuselela umnotho walelo lizwe ngemva komvukela owaqhamuka eminyakeni emithathu edluleyo.
Kathesi sesilethulela umbiko otshengisa imbono kahulumende wele Melika. Umnotho wamazwe athi El Salvador, Guatemala le Honduras lokhu umimanzonzo lona izwekazi leMelika jikelele lithuthuka. Ukuphathisa lamazwe, uMongameli Barack Obama usecele idale leCongress ukuthi lethule i-$1 billion. EleMelika lifuna ukuthi amazwe la athuthuke. Inkokheli yamazwe amathathu la iyawamukela ke uncedo lolu. Imali yokuthuthukisa amazwe la, kutsho umsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden, kayiningi kakhulu nxa sikhangela ukuthi singekela ukuphathisa la mazwe kuza kuba lobuyanga obukhulu emazweni eCentral America. Lo ke ngumbiko otshengisa umbono kahulumende wele Melika.
Idolobho lechitungwiza elibhekana lodubo lokwanda kwabantu abazihlalisa ngaphandle komthetho seliqalise umsebenzi wokunikeza abanye balaba bantu lezi ndawo ngokusemthethweni. Kodwa leli nyathelo lisolwa kakhulu inhlanganiso ezimela izakhamizi kuleli dolobho, kubika uMark Peter Ntambe.
Encwadini yakhe ayibhalele izakhamuzi zeChitungwiza, unobhala waleli dolobha umnumzana George Makunde uthi umasipala wakhe usehlela lokulungisisa indawo ezilabantu abahleli ngaphandle komthetho ukuba zibe semthethweni. Umnumzana Timayazayo wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungwiza, iChitungwiza Progressive Residents Association, uthi likhansili ikhanya isenza lokhu ngoba isehluleka ukususa laba bantu njalo ifuna ukuba izitholise imali kibo, ethi okudingakalayo kuphela kukhansili kuba landele umthetho.
Ikhansili akufuzanga iyekele abantu behlala santando ngoba siyabe singithi akula khansili yangkhona. Sifuna ukuthi i-council inikeze abantu indawo zokuthi basebenzele, indawo zokuhlala, le ndawo zokwenza ama-business emthethweni. Athi ukuthi sithi umuntu owephula umthetho sithi hayi asiyamuyekela enjalo.
Le council ithi wonke umuntu ohleli ngokungaphandle komthetho kumele abhadale inkulungwane lamakhulu amahlanu amadola 1500 ku-standing ngayinye njengenhlawulo yokuzinikeza indawo yokuhlala ngokungaphandle komthetho kunye lamadola alitshumi lanye $11 ngenyanga kusukela ngenyanga ka-December 2013 kuze kube lamhlanje ukuze bethole ingwalo zokulungisisa indawo zabo ukuze zibe semthethweni. Uzaya uthi lokhu kuzabangela ukuba abantu abaningi belinge ngisele ukuhluthuna umhlabathi ukuze labo belungisiselwe, labo bethole njalo indawo abangabakhakizo kugcine kusebenza ukuba bengene la kundawo ezilungiselelwe imisebenzi eqakathekileyo.
Sithina njengeza kamizi sithi hayi indawo okufuze zibe lezikolo akubekwe izikolo endaweni zona lezo, okufuze kube lamaklinikhi kube lamaklinika ngoba iplanning yona isebenzani, umsebenzi wayo ngeyani makuye ukuthi iza kwenza izifiso zabantu ezingekho emthethweni.
Umqondisi wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi noma ukulungisisa izitandadi lezi kungaba kuhle akukacaci ukuba likhansili yakhetha njani ukuhlawulisa abantu izimali ezikhulumayo, ethi njalo likhansili yakhetha njani ukusebenzelana lenhlanganiso ye-Urban Development Corporation UDC kulolu daba kulokuthi inikeze ithenda kwinhlanganiso ezingafuna ukuphatheka kulo msebenzi njengokudingakalayo, ethi $11 kumuntu ayizwisiseki ngoba kungela migwaqo kulawa mastendi njalo kungela misebenzi efana lokubuthelelwa kwezibi njengoba le migwaqo ingekho okwamanje kulindawo. Ikhansili yeChitungwiza ilodubo lwabantu abahluthuna indawo zokuhlala santando kundawo ezigoqela iSt Mary's, Zengeza, Seke South leUnit J njalo behlala bebethusela ukuba bazadiliza izindlu zabo abantu abahleli kanje. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ezikhangelane lokusebenza kwentatheli zindaba zibe lomhlangano lekomiti yedale lePhalamende ebona ngomsebenzi wabezindaba eMtare namuhla. Bekhulumisana ngokuthiyeneyo okuphambanisa intatheli emsebenzini wazo. Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe njalo ungenwe izinhlanganiso ezigoqela iMisa Zimbabwe, iZimbabwe Union of Journalists, iVoluntary Media Council of Zimbabwe lezinye. Seqhume isiphathamandla seVoluntary Media Council of Zimbabwe, uNkosazana Faith Ndlovu.
Ezinye izinto ezidiscasiwe kule-meeting include esingathi i-inter-report ukuthi i-inter-report siyazwisisa ukuthi sihanjisiwe ku-Ministry of Information, but so far ama-representatives awe-Parliamentary Portfolio Committee on Information Media and Broadcasting Services bathi bona abakayiboni leyo report, plus even ama-members of the public it has not been released to members of the public. I-meeting le ikhangele futhi ukulinganiswa kwemithetho ekhangelana lokwe-media, ukulinganiswa kwayo lesisekelo sombuso esitsha esingathi yi-constitution, and kube nama-concerns ukuthi khonkhona engani isipidi sangkhona incane, isipidi sikafudu. Then ezinye izinto ezikhangeleyo khonapho ngama-issues e-media regulation ukuthi uZimbabwe ukuthi ibe le-effective media regulation system kuyini esingakukhangela, kuyini oku-necessary. So amanye ama-issues aphume khonapha yimithetho esilayo enjengabo-IPA e-criminalizer the profession of journalism, like some sections of IPA and the debate ekhona ne-criminal law and codification reform act. Kwakhangelwa futhi ukuzibusa kwabentatheli izindaba esingathi isikhiwa i-editorial independence ye-media.
Kudaba lwe-criminal defamation bebe sithi nabantu?
Abantu bebethokoza kakhulu ngama-statements asekhulunywe nguminister we-information ukuthi i-criminal defamation ayilandawo ku-society e-democratic njengeyethu eZimbabwe. Bebethokoza kakhulu futhi singathi ngama-pronouncements ayenziwa yi-constitutional court in ama cases ahanjiswe kule law court pertaining to criminal defamation. Kodwa i challenge ekhona kakhulu ukuthi now we want to see the government walking the talk ngoba bekule imibono futhi yokuthi ancho kule mbono ethiyene eyaphunyiswa yi-Ministry of Justice kuzoba le minye imbono futhi ethiyene eyaphunyiswa i-Attorney General's Office i-defender leyo Criminal Law and Codification Reform Act.
Unkosazana Faith Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseMutare.
My darling, was a Friday, 7 upokine.
So kuyisikhathi kuwoza Friday lamhlanje uJoseph Njanji ulomculi uPoi yena osanda kwethula ingoma ehaya amantombazana akobulawayo ethiwa Nice.
Siyabona labo chera bara, labo chera bara, labo cheri banais. Siyabona labo chera bara, labo chera bara, labo cheri banais. Siyabona labo chera bara, labo chera bara, labo cheri banais.
UPOY ngomunye wabaculi bengoma zohlobo lo-hip hop abaludumo kweZimbabwe njalo lamadlalade yamahlanu asewakhiphe selokhu waqala ukucindezela. Lo nyaka ke lomculi ulenhlelo zokukhupha idlalade lakhe lesithupha elithiwa Sophisticado. Kodwa uqale ngokuphakulela abalandeli bakhe ingoma ethiwa Nice yona ikhuluma ngobuhle bentombi zakobulawayo.
Sikhuluma ngabantwana bakobulawayo, abantwana abahle, abantwana who like having fun. Thina siyenza i-hip hop music, thina vele sifunga ukuzwisa, sifunga ukuzikhipha sivela lapha kobulawayo, sitshengisa ukuthi hayi kobulawayo vele ziyawa.
Idlalade elithiwa Sophisticado lilandela lelo uPOY alikhiphe ngomnyaka ophelileyo ebelithiwa Blood Money Jacob ebelile ngoma emnandi ethiwa Sola Sola yona ele video eyenziwe ngobunono obukhulu.
Got my girls in the hills and it looks so fly, so fly, so fly. Got my drinks in my cups, everything's alright, alright, alright. Roll up in the spot, everything go live, so 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 live. Got my girls in the hills and it looks so fly, so fly, so fly. Got my drinks in my cups, everything's alright, alright, alright. I roll up in the spot, everything go live, so 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 live.
Igama elithi POY nxa liphelele limele ukuthi Proud of You njalo lomculi uqale ukwazakala ngedlalade elithiwa 15 Minutes of Fame eminyakeni elithumi edluleyo njalo lezicoco ezimbili yaseke wazithola kunanzwa ubungcitshi bakhe. Uthi yena ingoma zakhe zikhuluma ngahlangana lakho empilweni.
Dala siyenza lento, first album I dropped 15 minutes of fame. Loko sikhula siyaphambili. A new album is called Sophisticado. So yeah, ungazobe khuluma nge-Sophisticado, sikhuluma ngendaba ye-sophistication, sikhuluma ngendaba yokukhula, sikhuluma ngendaba ye-art. Woza Friday ndoda, loko siwa, la uyazi tsotsi.
Nangu-ke uPOY ephuma enkundleni ngeculo lakhe elithiwa Nice. Imeli Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabona labo chera bara, labo chera bara, labo chera bara. Siyabona labo chera bara, labo chera bara, labo chera bara. Siyabona labo chera bara, labo chera bara, labo chera bara.
These girls too pretty in my city. These girls too pretty in my city. These girls too pretty. These girls too pretty in my city. These girls too pretty in my city. I'm like, oh my God, never ever in my life have I ever seen a girl that looks so nice. Girl, you're so beautiful, and they can't deny. We out for the fun and a good, good time. I'm feeling real hot. Yabona labantwana bathi, fagi malo zobona. I'm seeing all sorts of girls, girls that came from the...
Bahle abantwana bagezile, ba nice labo cherry. Ngo POY ngengoma yakhe ethi Nice. Ube kuhlelo Woza Friday. Hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwaka zomuhle. Lingakohlwa luyalandela uhlelo lwe esibhalelisayo ngontungamelinkomo lilale.